Abathi bona iMDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwe ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma amanga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament, ade bengamalunga edalela eParliament, ngabantu abalabalandeli, ngabantu asomuntu abantu ababili, abantu abaningi kakhulu bona abafulathele iMDC Alliance. But bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eParliament. Akusiko iqiniso lelo. Abantu laba babengamalunga edalela eParliament. Lanxa lwana omunye wayesexotshiwe edalela eParliament kumbe kwabanjani. Kodwa akutsho lutho kunoko, kodwa balabalandeli. Iqiniso ngelithi balabalandeli. Ayisibo bonabo abantu babili kuphela, baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu. Badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo khona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubandla leli MDC Alliance.
Bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izanu iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi.
Infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilieni kwizizathu zakazethulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hatshi ku-MDC lapha ababesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzani uPF ngapha ababona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa. Akula infiltration la, vele infiltration yani nkomo? Kanti khangele ukuthi oChebundo ngama-founder members e-MDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khonaphana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu abanje aboChebundo sokuthiwa ngabantu ababeyi-infiltrate iZANU-PF. Udla ubona umuntu oyikhuluma konokulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo. Ayisikho lokho. Yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration. Infiltration yani? Abantu basola abakusolayo abantu be-MDC siyabanxusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathodo wakhuluma wathi abantu njalo bezana uPF abacreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya.